Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNkwekwezi 2021 ngoGifts Tuesday. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abadika balonjani uhlelo lwe COVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obulewe ngumkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi ule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibusiness.
Lokhu abantu bedideke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sikamahloli omkhulu welizwe leZimbabwe.
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona eSupreme Court.
Izakhamizi zikhala ngabakhuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide nokunye.
Ngesifiso sami ngikhangela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye.
So kule minyaka emibili wabhubha uDumiso Dabengwa wayekhokhela ezomvikela lamasotsha ensitha kubandla lezaphu lebutho leZebra. Lingakhuthwa ngezamasiko.
Siye sizikhombisela lathi abantu abadala bebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa.
Lidlale njani iqembu leHighlanders leBulawayo Chiefs? Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abanye abantu abahlala eKwekwe bathi abasoze balandele isiqondiso zomthetho ukuvalela uZulu ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele-India osutholakale edolobheni leli. Bathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho leli lifakwe ngaphansi kohlelo lwe-lockdown okwamaviki amabili kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obulewe ngumkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele-India okubikwa ukuba umemetheka lula njalo ubulala abantu abaningi. Loba kunjalo kulabanye abantu abathi kabasoze bahlale ezindlini ngoba kumele baphandele imuli zabo ukudla. Unkosikazi Lethubuhle Sibindi, isakhamuzi seKwekwe, uthi banyike bahlale ezindlini ngoba bayazisebenza.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi ule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibusiness. Abezomthetho labo sebethatha advantage ngoba somelwe khathesi ukhiphe i-bribe ukuthi uze bakuvumele ungene e-town yesebenza. Bekungabe kube kungcono ukuthi ngabe uhulumende wenze i-serious contact tracing.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu uyakusekela lokhu.
Abantu abalandeli umgoqo efakiweyo ngenxa yobunzima besimo somnotho. IKwekwe yonke jikelele siyabona laba abaphila ngokuzithengisela ngoba imali ingena lapha ihle iphume okubangela ukuthi abantu begcine behamba nje bengasanaki le migoqo efakiweyo ngenxa yokuthi kufanele bebone ukuthi izimuli zabo zidlile.
Kusenjalo amajekiseni ahlatshwa abantu ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 asesilela koBulawayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlale wedale le-Executive Council yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi umuthi osilelayo kumele udingwe ngokuphangisa.
Kulosizo ukuthi siyatshela ukuthi lapha abantu bahambile befuna ukuthi bayehlatshwa i-vaccine le-COVID-19, kodwa siyatshela abantu abaningi ade behlaba idosi yokuqala bathi bona kuthiwa idosi yokuqala isekho. Ngokunjalo kwabantu khaya ngathi balo ubuhlungu. Uhulumende kakunanzele masinya ancedisa abantu ngokuthi awodele idosi. Abantu nxa kunemkhuhlane sizwa kuthi uyamemetheka sokulalo futhi okungathi ubuya ufase number 3 ongathi lolanga kambe nxa kubuya kunje kuye futhi kuthiwa kusela dosi kungathi asuyentela. Uhulumende kangenele masinya anceda abantu.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi umuthi uyasilela ngoba abantu sebezwisisile ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Government kumele izame ngokusemandleni ukuthi yenze ukuthi i-vaccine itholakale. Khangela ukuthi abantu kade sebeyifuna i-vaccine kwenzele ukuthi sivikele lomkhuhlane.
Ekhuluma le-Studio 7 namhla emini, umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuthi uBulawayo kazange yathole amajekiseni awokuhlaba abantu okwakuqala kulawo atholakale muva. Uthi kabalalwazi ukuba bazathola nini amajekiseni la. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula 1,600 630,348 sebahlatshwa okwakuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu, i-273,725. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye, i-1,586 eZimbabwe.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Loku abantu betiteke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe labantu abambalwa omanje sebephanyeke udaba lukamalaba e-Constitutional Court besithi kumele kudingisiswe ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza njani iminyaka emihlanu yokuthi asebenze engumahluli omkhulu uChief Justice. Abasekela uhulumende bathi kwengezwa ngemfanelo iminyaka yokusebenza kukamalaba kulandelwa ukupaswa kumthetho weZimbabwe Constitutional Amendment number 2. Uze sizwe okwenzakalakho namanje, sikhokhele lomnumzana Machobana Ncube igqweta elilwela amalungelo kaZulu.
I-decision ye-High Court was appealed e-Supreme Court, yaphikiswa e-Supreme Court. Lokho kusho ukuthi i-common law ye-Zimbabwe iyabe isitsho ukuthi i-decision leyo yama-judges e-High Court isibekwe eceleni, esilunge sithi i-suspended. Angikwazi ukuthi yikho okwenzakala yini eHarare, kodwa engikwaziyo engikubonileyo ukuthi uGwawunza nguyo ongu-acting Chief Justice. Whether uMalaba is taken i-time off or is on leave, asazi ukuthi kwenzakala neHarare. Kodwa nxa kuyukuthi kulandelwe khona ukuthi i-appeal iyasuspenda i-original decision, it means ukuthi usemsebenzini, kusho ukuthi isalary yakhe ulayo, kusho ukuthi yonke into imi ngalowo mumo until i-Supreme Court yenze isinqumo ukuthi iyavumela le High Court or not.
Kuyini okuza kwenzakala emthethwandaba khona manje nxa sikhangela ngokuthi usuka aphilwa-ke, kumele kwenziweni kuya phambili?
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona e-Supreme Court, ngoba singeke sitsho ngokuthi kuzakwenzakalani, kodwa esikunanzelelayo ukuthi wonke ama-judges e-Supreme Court akhona abayilabo abanye ababebotshiswa edale le-High Court. Okusho ukuthi lawo ma-judges awe-Supreme Court akhona okwamanje angeke ahlale ukuthi azwe lolu daba. Kusho ukuthi kuyabe sewufuneka ukuthi mhlawumbe ufakwe esithi ngama-acting judges. Kodwa nxa sinazelela i-Supreme Court Act ithi ama-acting judges abavunyelwa ukuthi bahlale bebodwa, lizananzelela ukuthi i-Supreme Court iba yahlala kungama-judge amathathu e-minimum or i-maximum ye-5. Okusho ukuthi ama-judge la ama-acting angake ahlale ewodwa nxa silandela i-Supreme Court Act. Ufuze ukuthi ahlale elo Supreme Court judge ovele appointed to that bench. Okusho ukuthi engunanzelelayo okungenzakala ukuthi kuthathwe ama-judges amanye from the High Court appointwe effectively to a Supreme Court, loba oyedwa loba babili, owesithathu ube ngu-acting judge kumbe ababili kube ama-acting judges, ukuthi bahlale ukuthi bezwe indaba ye-appeal le. Asazi ukuthi bazayiphatha njani udaba, kodwa sibonile phela ukuthi abe-High Court bathe sasilindile abe-Supreme Court sizwe ukuthi baza kuthi.
Umnumzana Machobana Ncube ligqweta elilwela amalungelo kaZulu, sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhala abantu esigabeni sebubi esabeleni seMathebeleni North abathi umnotho wabo uguquluzwa ngabantu abangajiyi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso ye-Harbour Gugu Trust ibambisana le-Studio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. Umnumzana Ruben Ndlovu usobhuku weNaleni Village uthi akula ntuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. ngoba izigaba zethu 1 asila clinic 2 asila sizikolo isikole silazo lokho ke inaleni yona ngokwayo sisafundela ku farm houses sizama ukuthi sakhe i classroom block ngama resources wona lawo awe golide
okulihlanganiso yehapa ku trust unkosazana Nomsa Gumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okuthiyeneyo bathuthukise isigaba sabo
ngesifiso sami ngikhangela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo kanjani bayasinika okunye babhadale kumbe ama 10% endawo ukuthi lati ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha lanezasala linjani lizithuthukisa ngakho sikhangele ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo ukugejelwa amanzi ukuthi ngamanzi ukwakhiwa kweklinika ukulungiswa kwemigwaqo sikhangelele ukuthi inzuzo siyithola khona lapha iphume ngapha ekutholeni igolide manje bona bazuka abasebehamba legolide lonke bathiye futhi bebulele ezemvelo lisihlahla utshani kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele
lokhu kusekelwa ngukansela Robert Lunga
osabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lathi isincedise ukuze sibe nama-infrastructure angalakhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even amaklinikhi yikho singani sikukhangelele sibe ukuthi abanikazi bezimayini sikhulumisane labo labo bebele ngabe sebenza ezindaweni zethu bethatha igold ezining at least bebele plow back ku infrastructure ku development eyabe silawo ku community so singathi sesaqalisa ukuthi sikhulumisane lawo kuzibona ngani kungani kuzahamba kuzaphumelela
kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijiyeneyo eziqoqwe yapha ku-Trust le Studio 7. Sokule minyaka emibili uDumiso Dabengo wabhubha kulabanye abathi kumele imisebenzi yakhe ikhonjulwe ngabantu bonke eZimbabwe ngoba wanela umuntu wonke ngesikhathi sempi yenkululeko. UDumiso Dabengo wayekhokhela abesitha kubandla lezaphu lakubutho lezibra wangcwatshwa eNtabazinduna. Sixoxe lomnumzana Patrick Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu ngemisebenzi kaDabengo.
Namhla siyakhumbula umnyaka wesibili sitshiye leqhawe uDumiso Dabengo. Lokhu siya phambili ngomsebenzi wakhe awungasawufezanga nezifundiso zakhe ayesifundisa zona lokhu esizikhumbula ngoba ufika uDabengo ekhala kakhulu ngokunganakwa kwembali yamazibra ngokunganakwa ngokulwa kwamazibra ekukhululeni leli lizwe. Into ebimqoka kakhulu kuye ukuthi imbali yamazibra inakwe. So ngilingananzelela ukuthi izibra khathesi isiphuqile yaze yafika khona le president ya amendwa lani Veterans Act kungezinye kwezinto ezithilo zikaDabengo abeziphusha ngesikhathi silayo. Ngakho ke imbali yakhe lathi njengezaphu sayefuqela phambili ukuze sifeze amaphupho akhe ashele umcabo sidlala ngokuthula manxelela.
Umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indaba yomlilo inyira Congo ikhafula amalahle avuthayo kule Democratic Republic of Congo duzane ledolobho leGoma. Kubikwa ukuba kulabanye abantu asebelahlekelwe yimizi labanye asebebaleke kuleyo ndawo ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangabulawa yomlilo lo ovuthayo. Iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League kule Rwanda. Kulamaqembu alitshumi lambili angcelana emidlalweni le esungula iBasketball Africa League. Umongameli Joe Biden usethule umthetho wokuvimba ukhahlanyezwa kwabantu abadabuka eMpumalanga. Umthetho lo usekelwe ngamabandla amakhulu elizweni. Okwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngolunye udaba olumangalisayo olokuthi-ke amantombazana asezidingela amajaha. Wonke lokhu kwenzakala enkundleni zokuxhumana ezinjengabo-Facebook labo-WhatsApp lokunye okutshiyeneyo. Namhlanje-ke sixoxa lo nkosazana Seludewa.
Kona kuyenzeka angithi lamalanga vele uthando siluthola ku-inthanethi. So vele kuyenzeka bayadinga uthando abantu, nathi singabantu besifazane siyakwazi ukuthi sikwazi nathi ukuthi siludinge siluthole. Ya kunjalo.
Right, akusitshele sike sakubona nge ku-social media sibili xoxa labanye abantu ubatshela iqiniso ukuthi ah nasi khomisele ijaha sisele kancane.
Ya ya iqiniso shem, hayi ngishilo ya ujahana. Ngambona sahlangana nje kwi-group ne-Facebook. Ngamthanda, he was looking so nice, so handsome. Ngasho ngathi hayi uyabona lo umhlobo wenkomo zami lo. Lo engaba umkhwenyana kodwa waqale sahleke saba ngiyadlala hayi wabona ukuthi hayi ngi-serious. Kumanje nje hayi right. Saxoxa mpela saxoxa ngase ngithi kuye mina ngizovisifuba sami ngimtshela iqiniso. Angifuni ukuthi ngubhode ngale sikhulume nge-COVID, sikhulume ngezinto ezingekho. Hayi bhuti, mina ungishaye ngaphakathi, ngikuthandile. He was just so shocked. Waba shocked, wathi really, ngathi yes, wathi uthandeni, ngathi nje. Ukubuka ngokwakho, ngingenele ithombe ezithombeni zakho, ngabona ama-photos wakho. So, hayi wena ngumhlobo wenkomo zakithi straight. Hayi, ngihlulekile ukuzibamba. Ngoba ngacabanga ukuthi ngithumele umngane wami ne ngase ngithi hayi ithi ngingamthumeli lokho kufana phela lokuthuma izambani ukuthi izambani gijima lapha egundwaneni uyabona. So ngathi hayi angeke ngize ngithuphe izambani leli ukuthi liye egundwaneni ngoba igundwane lingafika lilidla izambani. Ngathi ukuthi ngimlande mina straight ngifike ngimtshele ukuthi hayi mina ngiyazithandela lapho kuwe enebe ebengakholwa uze wabona ukuthi hayi serious lo muntu hayi uyangithanda.
Ye kodwa kunjani, kuhamba kuhle kumbe?
Kuhamba kuhle, kusahamba kuhle. Angazi noma kuzobuye kutshintshe ngoba uhalo akekho nje lapha e-South Africa naye kwelinye ilizwe.
So kodwa kujayelekanga lokho usithethe ngaphesibili?
Hayi ngizinikile. Ngathi ngiqale ngisibala igwala ngithi hayi ngizamqalaphi nalo muntu, ngizamqalaphi ngoba ngikho lapho engize ngacabanga khona ukucela umngane. Ngabuye ngathi hayi umngane ngeke ngimthumele, what if uzafika ngala ngibhode emuva bese uyamthatha ngoba hayi muhle phela umntana abantu uzele umfazi laphayana.
Uthole inkosi yakho
hayi ungathi ngiyitholile.
So ulukawunti lizashata kumbe izakuza njani ukuthi nibonane njengoba omunye ukhatshana omunye ngapha omunye khonale?
Okwamanje kusase-eli ukuthi sikhulume ngomshado. Okunye futhi okwenza yikho lokhu ukuthi omunye ukhatshana kulama-COVID, ukuhamba kuvaliwe, abantu abakwazi ukutravela. So sizokubona uhamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani.
Abadala bazathi vele ukukhombisa amajaha kulizilo, akubatshela abadala ukuthi heyi sokume njani?
Kwakulizilo kudala, manje akuseyizilo. Omunye nomunye uyazikhulumela into ayifunayo. Izinto lokhu ezitshintsha, siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa. Siyakhombisa, sisadlali sibili, sifuna ukwakha imizi sizikhombise. Kathi ngayekela ukukhombisa, uzangikhombisa sikhathi bane ngamboni. Animele ngimlande lami ngiyemkhombisa, abekwazi hayi kulo siso nje ongifunayo.
Hayi ke sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Besilo nkosazana Seludewa ohlala khona ngale kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungami Lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane njalo bazalwane abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sakho sokuqala sabala indima ezimbili u-4 no-8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sekufikile phezu kwenu. Nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni labehleli khona. Labe hlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Labe sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosa abafundisi abavangeli. Ingabe yini namabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke. Alolalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sesuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sesuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi ilolalo kahlale endaweni akuyo ayikho uNkulunkulu enze okuqondileyo kube nobufakazi. Kakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Kungabi ubufakazi bamanga, bokubandlululana, obokuqophana, obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Kakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo. Ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria, uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba siwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Zanqabele izikhundla ezinkulu, ngekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu. Kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema, bangayabuka eJudiya, bayabuka eSamaria, kodwa lapha abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo lokuzenzisa lobukwaba lokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema kulelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi nxa uyilokho enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathaleli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba yinduna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingaze zonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Nkulunkulu asinika amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asi khulekeni baba thixo engcwele, sicela ukubana usitshengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu. Senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzama ngalila phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Sokusikhathi kunamanje sezabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla abaziphandelayo ngesingezi bathi baku informal sector sikhangela udaba lokuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi eZimbabwe lisalwisana ngeCOVID-19 silo Michael Ndweni owenhlanganiso yebulawayo Vendors Traders Association kanye lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo sokuqala lo Ndweni Ndweni abantu abakumsebenzi wezandla baphila njani elizweni siyezwa abanye bekhala besithi ukuvalwa kokungcwele sekuphambanisa indlela abathola ngayo imali.
Ya, abantu sebesebenza ngamarunners kulabo abafuna impahla ezivela phandle kwelizwe sokulabantu ke abagijimayo besebenza ama-truck lawo ama-haulage trucks abanye besebenza ezinye indlela ukuthi impahla zifike elizweni. So yikho sokukhona kathesi kulusizi ukuthi uhulumende sike samtshela nyakenye ukuthi amabhoda kavule ngabantu baphila ngawo kodwa ke avula okwenyanga asephinde evalwa futhi njalo ngawo uhulumende uyalayela abantu avule amabhoda abantu baphume bayithengisa impahla.
Manje Ndiweni udaba lolu lungalungisiswa njani?
Kule ndlela zokuthi nxa evule amashopsi-ke nalawa abe evuliwe abe njengokuthi nxa evuliwe kathesi kunje singathi emesina njengomzekeliso kube namashops vele ayenzele abantu abazokoda impahla abavela sithi eZimbabwe belandela izinqumo ze-COVID-19 kuyasukulungisa kwenziwe amabhoda avale abantu angabayanga abantu abanothileyo bayaziphaphela nje akula muntu omiswayo nxa efuna ukuphumela izweni esemoyeni kuvalele thina phela abayanga zene sokuthi sinjani sibhadele i-exemption azicha siphaphe sihambe yapho sifika khona.
Hayi, siyabonga Ndweni. Wothi sizwe ukuthi uMhlubulo yena uthini. Robson, udaba lukhona kuhlelo uluzwile, yini umbono wakho?
Isimo lokhe sinjalo kodwa siyasebenza okuhle ukuthi sesisebenzile isikhathi eside sesisenelisa ukuthi sisebenze kodwa isimo asikajiki ngoba kathesi lokhe sisasebenza ngokusebenzisa ama-sanitizer nawo aziza inkulungwane zemali kona singakwanisi ukuthi siwathenge.
Kulula na ukusebenza elizweni kulesi sikhathi nina abakumsebenzi wezandla kumele liqhubekele phambili lihlonipha imithetho evimba ukumemetheka kwe-COVID-19?
Akukho lula ngoba into esisebenzisayo ama-thermometer lawa yokuthatha ama-temperature abiza lawo ukuthi sisebenzise ama-battery. Ama-battery aba yinto ebiza kakhulu ukuthi uwasebenzise uzawuwasebenzisa nakubantu abangathengiyo abasidlulelayo abadlula bebuza ama-price bazidlulele. Le-sanitizer uzabugezisa abantu izandla abantu abangathengiyo ngemva kwesikhathi okuphela kwelanga uzabe ususebenzisile into ongasoze ukwanise ukuzivisela ngeprofit uzabe uyitholile ngelanga.
Hayi, siyabonga Mhlubulo othi siphe uNdweni ithuba lokugqiba uhlelo. Ndweni, phosela amazwi okugcina.
Esikugquzelayo ukuthi nxa kuthiwa kulandela izinqumo ze-COVID-19 uzantu basinje awukhangele futhi indaba ama-livelihoods awube ne-balance between i-COVID-19 restrictions enforcements and also ama-livelihoods sikhangeleke abantu abachaphayo ngabantu abangcono kusho ukuthi abanye labantu abaningi uzulu ogcweleyo lwa akula muntu omkhangeleyo uzadubeka nje khonokho esikusuke sokuphambanisa-ke ilungelo lokuthi siyalingana njengabantu.
Hayi, izulu kandaba, sithanda ukubonga uMichael Ndweni kanye loRobson Mhlubulo ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Alingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 lakukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Olibalisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club linqobe eleBulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weChibuku Cup. Kulamaqembu amane adlala kugroupu le ekoBulawayo. Kulamanye njalo amaqembu endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kulabanye abantu abadika balulandeli uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obulewe ngumkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla eliqhamuke kwele India. Izakhamizi zikhala ngamahuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide lokunye. Sokule minyaka emibili kwabhubha uDumiso Dabengwa wayekhokhela ezomvikela zamasosha ensitha kubandla lezaphu lebutho lezebra. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngo-Oliver Lesayo nguGibbs Dube.
Siyalibona.